Ngingeneke ekhasini lokuzilibazisa lebulenjini ofacebook ndinga u-Andreas Banda. Abantu abambona ehlabela ke emfeni lapho elizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasusiba labantu abavela e-South Africa laba abapheka ezomculo abatshiyeneyo ama-DJ labo ke okuthiwa ama-producers bangifonela batakusisiza ngifana lokusitshaya ngaphakathi thintile u-Andrea. Ngase ngimthola ke abantu bangisiza baninika ukuthi uhlala ngaphasenisiyamdobho okubana ohlala e-Victoria Falls uhlala nabazali bakhe uMr and Ms Banda yena u-Andrea ke usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangifonileyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye, bafuna ukumphekela imiculo bese bethatha ke ilizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bathi bengenza izimanga ukusebenza lalo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idla kade ebesebenza laye kungaba kuhle. Abaningi bakhona bathi kungucela ukuthi ngakusenza ngibila kwe-South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi kuyahamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi lawo uyabhala njengomntana esikolo njalo sesiya ke land cave ke lekhisimusi kuleziphithiphithi ezindeni. Kungahamba kuhle ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ukuthi ahambe ke ayecindezela ke izingoma zakhe kwe-South Africa.
Manje labo abathi bafuna umncedisa bafuna ukuthi bayenzeni kahle kahle ungasichase?
Umfana lo osakhulayo u-Andrea ngumfana ke ohlabela okujabulisayo kumbe ocula okuthokozisa abantu abaningi. Oke uthe uyacula ke esontweni akayingenayo njalo ke church niyokhokhela izimculo. Ngakho ke abantu ikakhulu abebandla lakhe ngabe shiwe isihlobo mbe beselwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba ke nguye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathobeza inhliziyo yabantu kuyabaduduza njalo sizwa ngenxa yokucula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole nguye yedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church cula laye. Ngakho ke nguye ocelwa yonke indawo nje ukuthi hayi yena uyahamba loba ngaphi siyacula ikakhulu-ke ezimfeni asebandleni.